Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 6 kunhlangula 2019 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni namuhla. Umkhokeli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atus umnumzana Obed Masaraure uthunjiwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababothwe kunsukwana ezedluleyo besetheswa icala lokuqoqa umvukela bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, uthunjiwe ngabantu abangaziwayo ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Umkakhe uSabrina Masaraure utshele iStudio 7 ukuthi bangenelwe ngabantu abayisithupha endlini yabo eseWaterfalls eHarare, bahudula umyeni wakhe bamfaka emoteni bahamba laye. Unkosikazi Masaraure uthe njalo abantu laba kabazange baziveze ukuthi bangobani lokuthi bamusa ngaphi umkakhe. Wengeze wathi abanye babo bebezivale ubuso. Isehlakalo lesi siza ngemva kokukhalala umsebenzi kwamalunga enhlanganiso kaMasaraure ekhala ngeholo eliphansi njalo esithi kumele uhulumende awahlawule ngedola leMelika. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqale ngomvulo njalo kuphele izolo. Masaraure uthe ubengakayimangala emapholiseni ngoba esavile ukuhamba ebusuku eyedwa. Iningi lithi isehlakalo lesi siyethusa ngoba kulabanye abathunjwayo banyamalala kokuphela abafana lo mnumzana Itai Dzamara. Kusenjalo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi eZimta ithi uhulumende kumele engezelele ababalisi iholo ngenkulungwane ezintathu zemali yama-RTGS njalo enye ibe ngedola leMelika. Isiphathamandla seZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bathwele nzima ngoba imali abayiholayo kayibe nelisi lutho.
Intengo phose sezikhwele zazo zaphinda. Ezinye zakhona kwamanje lethethi zikhangela zathola ukuthi sezidlalela ku-85% kusiya ku-96% ukukhwela kwezinto elizweni. Osokufithi ukuthi izisebenzi okumele zihole zize ziphinde njalo. Lokho sitho ukuthi ziphinde kuliyana imali kazivele sibatshele yona esasithethina sifuna i-1700 ekuqaleni ngayo imali abayiphiwa ngojanuwari. Sezikoleni kajanuwari esasiyikhangele sesithole ukuthi intengo zeziphoso zafika zaziphinde laphana. Okutho ukuthi okunjengokwamanje iholo elingenelisa umuntu ukuthi aphile le mbuli yakhe nje aphile okobuyanga liholo elingafika kunkulungwane ziphosa ezintathu ezinamakhulu njalo ayisithupha 3600 yiyo engaphose incede umuntu ukuthi aphile lamhlanje eZimbabwe. Ngaleyo ndlela esisuke unqongqoshe wezimali mayengazaphikisana lemphumela enjengaleyo ekhona esobala esezitolweni lakho njalo ephilwa ngabantu.
I-3000 leyo likhangela ukuthi ingama-RTGS kumbe idola lemeli?
Hayi, besikhangela ukuthi ngendlela ekhona i-RTGS asizo sibize imali engaphezu kwale ekhona ngabantu. Esithethe sakucindezela ukuthi-ke aluba kungenzakala sokuzamele ukuthi kusiya phambili nakuphela ayimanga le ntengo sixothana le nto elesivunguzane egijima kwesivunguzane okutho ukuthi kayimanga ukukhwela kwezinto akumanga. So kumele ukuthi uhulumende-ke azibani ukuthi abuye afake njalo nje umqamelo esabe seyanekiyo ukuthi singazisezwa ubuhlungu, okutho ukuthi ngenyanga ngenyanga kaye ekhumbula aphosele phela imali yaseyamelika ezanceda ukuthi labo abaya ezibhedlela bathole ukuthenga imithi, nangu phela abemithi yabo bafuna imali yasemalika. Kathi la mafutha ezimota sithole ukuthi abaningi bakhululekile bathengisa futhi njalo ngemali yaseyamelika. Kuzangcinsa ukuthi abantu nxa bethe bafike ukuthini bakhanye beyame kulowo mqamelo wemali yaseyamelika. Sikhangele ukuthi leyo nkulumo layo kayixoxisani nale imali ye-RTGS, nangu phela yiyo abathi bona bafisa ukuthi ibe khona ibe yisebenza.
Woleyane yemelika iyabe iseceleni.
Iseceleni njalo ingumqamelo nje ukuthi seyamekiyo.
Ye, ngezinye indlela singalibona litshengisela kunsukwana ezilandelayo.
Bengingathandi ukuthi ngibe ngathi ngumuntu olenduku eziduzwe emqubeni. Bengithanda ukuthi okwamanje siye siya kudale siyaxoxisana ngendlela ingqondo ezivuleke ukuthi sizathola isisombululo kulokho. Kathi-ke nxa kungasoze kube sisombululo sizakuzwa sibone ukuthi ababalisi baphatha, kodwa phela ukutshengisela kuyingezinye zendlela zokusola nokunqanda uhulumende nxa esephambuka. Asitsho ukuthi yizo kuphela ezingasebenza. Okwamanje sisaseecaleni lokuxoxisana. Asixoxisane kuphume imiphumela ezwayo. Asizokukhuluma ngenduku sezikhathi. Singahlala singathi singonduku yezibomvu. Siyabe sukungathi sihlezi vele sishomile. Kathi hhayi sihlezi sikhangelele ukuthi abantu baxoxisane nabantwana nje bafunde kulokuthula.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezimtha ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana isanda kwedlula beseteswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Inhlanganiso eziningi zithi lokhu yikuhlukuluza nje abantu abachothoza umbuso kaMnangagwa. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi kusukela kudala ngesikhathi sabomuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo, uhulumende weZANU-PF uhlezi ebopha njalo nje labo abangaboni ngaso linye laye.
Ukubotshwa kwabantu khona kuyinto esuka ikhathaze ngoba iyethusa nxa uzakuthiwa abantu babotshiwe. Kwenza abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe uhulumende kukhona akwaziyo mbe kukhona azama ukwenqabela. Ngokubona kwami kube kwaba le mbiko yokuthi abaphikisayo bafuna ukustraga ngoba ukungena estridini besola uhulumende. Ukuthi uhulumende ngabe laye qalise ehle wacabanga ukuthi no ngcono nje ngibaqalele kumbe ngihle ngenze okunye okungabe thutha. So ukubotshwa kwabantu kuyinto engahlalisi kuhle abantu lisuka libe sekusiba lokwesaba ikakhulu kona bama-civil society bengazasebenzi kuhle.
Ye, siyabona ukubana bakhona ababotshiweyo besetheswa icala lokufundela ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni. Ubona ngani ngakuliqiniso lokhu kumbe kufana lalokhu esike sakuzwa eminyakeni edluleyo okwakwetheswa abantu abanjengabo Joshua Nkomo labo ndaba ningi sithole?
Ye, njengoba usitho nje iZimbabwe ngathi mina isile 39 years 40 something years almost 40 years independent 39 actually. So into evama ukwenzakala minyaka yonke mihla yonke. Isikhathi esiningi abantu abangibona bazebotshwe amacala angibona nxa ezekuphanyekwa eseziya phambili ayacina edilikile ngoba kuyabe kungelabufakazi. Yikho sokuzenza abantu becabanga ukuthi yindlela kahulumende yokwethusela abantu acabangela ukuthi bayamchothoza kumbe kabamthandi. Kube sokusiba yindlela yokuthi abantu sesingakubeka thina sithi yi-harassment ngokuhlutshwa kwabantu abazisebenzela bemibodwa ikakhulu abe-civil society nabe-opposition.
Khona kusebenza na khona lokhu njengoba sibona uhulumende elokhu esebenzisa udaba olufanayo lokubopha abantu, kuyasebenza yini nxa ukhangela?
Akusebenzi ngomthetho ngoba amacala angibona acina ephelele emoyeni kumbe lahliwe kodwa ngithi mina ukuthi uhulumende nabe yamsebenzela ku-political programs zakhe ngoba nxa ebopha abantu babana ukuthi yabe le nhloso yokuthi dafuni ukuthi izinto zihambe ngenye indlela le nhloso yokuthi ufuna ukwethusa i-civil society e-position ngelihlo lakhe yena uhulumende ukuthi kuyamsebenzela ngoba uyabe senqabela ukuthi engachothozwa kakhulu abantu bengaphumeli phande beyitshengisela izinto ukuhonona kwabo into abangazithandiyo beyitshengisela ilungelo labo kodwa nxa ukukhangela ngokubusana kuhle i-good governance le-democracy akusebenzi kuhle kuyinto embi ngoba yikho kubangela ukuthi lamanye amazwe labanye abantu bekuthatha ukuthi hhayi ezimbabwe ukuthi uhulumende kenze kuhle
Umnumzana Methuse Limoyo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet ezimlive ithi obengomunye wabasekeli bakamongameli Mugabe umnumzana Phelekezela Mpoko sehlawulwe imali efika izigidi ezintathu $3 million yinkampani ye-Chopis ukuze abuyisele isabelo abelaso kuleyo nkampani. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors liphume kumncintiswano we-COSAFA izolo ngemva kokunqotshwa ngele Zambia nge-4-2. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kunjani msakazi omuhle, igama lami ngumgcini ekhaya. Mina msakazi silokudana ophindaphindiweyo ngendlela uhulumende wethu aphethe ngalo ilizwe. Ungathi abantu bethu abakhokheli bethu kabafundi bafuna ukuhlala isitulo kakhulu eso ngathi yiso abasiqakathisa kakhulu ukuthi babone ukuthi abantu bayadubeka kibo yinto encane. Sathi siphuma uMugabe sasitshela ukuthi hhayi sekuzaba lobungcono obuthize kulithembi sasiphonga kuligaxa nje emahlombe ethu kodwa singathi silensolo. So nanku sokukhuphela egcekeni kufana lokuthi ibhasi le ihambe ngala driver ilala driver ku-steering kuthi yaduma ukhondekithami ngiyodosa iwaya ngapha elifaka amafutha ethi izaziqondisa yokuthi hhayi laphana hhayi sisathwele nzima sibili ibhasi ehambe iyode ngala mtshayeli ukhondekisa akakwazi ukudrayiva kuthiwa kuloku yindika akazi ukudrayiva u-inspector laye akwazi ukudrayiva udrayiva sazi ukuthi wasawayanga akabonakali nazo ibhasi esihamba yokuthi izaziyewele emfuleni alolo lusizi 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 sidane labo bakhokheli bethu abesintwini ngapha labo basifaka edakeni basivoxa basigalulisa hhayi satsha 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 asazi ukuthi atisonani.
If we go to EMDC, akukho kwenzile ukuthi iZANPF ingarobi. Akuyekelwe kudlala ngesikhathi. Ikudlala ngesikhathi. Akuyekelwe. Zulu kandawo ngiyalicebisa nami akuyekelwe ukuvota. If iMDC inganayo indlela ukuthi ibone ukuthi iZANPF ngeke irobi, akuyekelwe.
Kungasuzwa i-bond note phakathi kwelizwe lethu into zingaba ngcono. Ngcono ukuthi ngikhale ngidinga imali engithi ngingayitholi isebenzi ngoba kathesi sikhala ngokudinga imali. I-bond note ungayitholi imali yangukona susebeungatsho ngumuntu ukuthi usebenze suyitholile imali yangukona ayithengi lutho sakambo akusizi lutho odilikayo yithi amandla ethu ayaphela wona amakhulu yezanu lokho esithi isiphana isikhathi umgabe sampa isikhathi isikhathi sonke sampa sona sabange sokuwesta abanye sebekhulile kathesi abasakwanisi lokuzisebenzela kodwa izoloko kuthiwa siphi isikhathi so isikhathi sangikhona sizosiphiwa sokwenzani siphiwa bani isikhathi sangikhona bayaphiwa kodwa sebesiphiwa isikhathi wona nesikhathi sokubana bebulale wesi kulokhu kuyabe kuyikhukhona kathesi ilizwe selifile imali ayisasebenzi ngibona ukubana kungakhutshwa i-bond note le-RTGS yawo le esingazange zivele siyibone ephomba ukusebenza emoyeni bona ingani into zonke ezingaba ngcono basebe sisikhala kodwa sidinga imali esebenzayo kulokhu kudinga imali engasebenziyo ukuyala kwemisebenzi ukwenziwa ngamatitsha lokhu nambona futhi akusebenzi ngobana kathi sasesosikhathi sokuthi ukuthi umuntu lokuliqembu kwakhe kade ngenzi i-strike so ngokuthi umuntu ongabambani ngoba wonke umuntu lendlala kunamuntu osuthayo lapha khona wonke umuntu lendlala ungathi wena oselokuliqembu kwakho usenza ukuthi kuze sibambane usenza ukuliqembu kwakho usenze i-stay away yakho uwedwa lokuliqembu akulanto ephumayo vela kula sokule minyaka emingaka amatitsha egijima emgwaqweni esenza njaninjani twazi akusebenzi amatitsha amadokotela konke ukuthi batshona sithi kufuneka umuntu wonke kubanjani ukwenziwa into yinye yikho ukungakwanisi ukubana kuncedilizwe hayi khona lokuthi umuntu angacabanga ucangiledwa sisithi lami lokuthi iqembu kwami sengisenza kumiluto so mbona ingane ha baraiti abakwenzayo kodwa kakuphumi ngoba balutshwane kakhulu njalo labantu ababayenzela lokhu vele abanakanelanga kuba bakhangeliwe saka bayazama kodwa mbona hayi ngaba ngantshintsha indlela yabo yokuzofuna umuntu wonke ngoba abanye abantu ngaba ngasebenzini ohleziyo endlini akanamsebenzi kodwa wonke umuntu ufuna ukudla ohleziyo losebenzayo sihlangane kudleni seka konke kunokuyiko kuyenza ukuthi kusihlanganise sikhona ukuthi ukwenza into ye-A1 ngoba wonke umuntu ule ndlala yomcabango wami engilawo ngoba ukukhulunywa ngabakhulu bethu kabakhuluma izikhalazo zabantu singakhalaza bona kusasa bavuka belenye inkulumo abayikhulumayo ukuthi bethi hayi izikhalazo zabantu akade besenza lokhu siyazizwa sizalungisa so and kubele kuntshintsha ngakula bona bavuka bekhuluma kwabo abakucabangayo into ziyala lokhu ezisuma siyaphambili so sokufuna umuntu wonke ukubambana la ngiyabonga
ngubaba uNcube esegoli ngokuhlala kodwa ezentuntene esigabeni kundunu sibasa ngicela umphakathi bese ngiyacela kumphakathi ukuthi mawungabulokhu urojo ngabantu angali siyahlupheka kodwa umphakathi mawungabulokhu urojo ngabantu abaphezulu ingekho into abayenzayo bedinga nje crowd bedinga nje ukuthi sibe ukweseka beseke ngabantu kodwa kugcineni abantu bangatholi lutho angazi ZANU-PF angazi ukuthi abantu bangasinikeza qhinga bani ukuthi ZANU-PF siyisehlalweni kodwa ke nayi MDC mayingathatha ichance ngokuthi abantu bahlupheke bahole bathole noma ama plus thina sihluphekile iphuthe lenziwa nguTswangirai babuTswangirai elokuthi abone ukuthi uyarodwa kodwa kungabi nesombululo sokuthi okay njengoba iMDC iZANU-PF yazi iyaroba aqeqeshekile uRobbie
ngiyabulisa abalaleli beStudio 7 Ncube okhulumayo uhlupho mina enginalo MDC ekababuchamisi ibuthi noma sikulonyaka 2023 kungenela ukhetho uza contesta yini babuchamisi wow the ground is not even so ngicholo emavotini ngoba ehlala ukukhala ukuthiwa iZANU-PF yaroba yebo yaroba kodwa senzeni yena ngalokhu bakuthamisa noma naye ufuna ukuhola azakhe thina sihlobo esilibe lesihlupheni
labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezi vela kwamanye amazwe ngamafichane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ukukhulumisana obekukhona izolo phakathi kukahulumende wakhe lo eMexico phezu kodaba lokufohla kwabantu bengena eMelika ngokungekho emthethweni kube lenqubela phambili. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi impi yemithelo kwezokuthengiselana ephakathi kweleMelika leChina ilako ukudunga umnotho wamazwe omhlaba jikelele ngomnyaka ozayo. Siziphetheke ezekuseni ngolunyelwe izindaba ezihamba phambili eMelika. Udaba lokuthi izizukulwana zabensundu abalabo khokho abathunjwa iMelika emazweni aseAfrika bazoqilazwa okwamakhulu eminyaka kumele zihlawulwe luya lwesibase kudwini njalo luphathwa kabanzi ngabadinga ukumela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli bencintisana lomongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo. Abathi uhulumende weMelika kumele ahlawule abantu abamnyama ngokugqilaza okhokho babo bagoqela unkosikazi Kamala Harris, unkosikazi Elizabeth Warren lomnumzana Cory Booker, yena othi kumele kubunjwe ikomiti ezaluphenya kabanzi lolu daba. Isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson uthi uyawusekela lumbono.
Le ndaba esegcikene kakhulu umnumzana Ntunkamili ngoba kusobala ukuthi umnotho welizwe leli eleAmerica wathiwa ngokugqilaza abanye abantu. Ngakho-ke angiboni kuyinto engabe siyangabuza ngayo nje, kusegcikene ukuthi hhayi nxa kuyukuthi sesifikile isikhathi sokuthi sokufikile emqondweni yabo ukuthi ngabe kukhona abakwenza bekwenzela laba abangabantwana mhlawumbe engathi phecele ngesingisi ngathi ama-descendants alaba ababagqilazayo kuyinto elingile njalo kuyimfu fanelo ukuthi bathole okuncane ngoba umnotho lowo wakhiwa ngamandla abokhokho babo.
Alubana kuthe kwavunyelwana kwenziwa khonoko Thwala, liyabe liyaqhutshwa njani kahle kahle lolu hlelo? Ngubani oyabe yanikwa, ngubani oyabe ngasozanikwa?
Ya into le mhlambe esingathi iyaphica kodwa kayiphica ngoba singananzelela la manje abansundu okwizizalwane zalabo abagcilazwayo basase lapho esingathi ngesingisi ngama-segregated areas bakhangela kubo-Chicago ukhangele lapho engikhona mina lapha edolobheni leDallas eTexas ama-southern side amadolobha amakhulu yikho lapho othola khona kungama-communities abantu abamnyama. Ungakhangela impilo ephilwa lapho kulokuhlupheka okukhulu kakhulu, ukhangele izindlu zabo, ukhangele nje singathi infrastructure izakhiwo nje kazikho izakhiwo ezingathi zingatshintsha impilo especially yabantu abasha lapha sikhangele ama-recreation centers kangako. Ungawakhompela ama-recreation centers sezindaweni lezi ezingathi kulomnotho khona zehlukile kakhulu. Ngakho ngibona ngathi sinyeke silandelele abantu ngamagama ukuthi mhlawumbe lo ngumntakabani wayengumntakabani ongibe isizukulwane sikabani, kodwa singalanda nje ama-black communities qala ukwenza i-development lapho mbona ngathi siyabe senze i-justice nxakhela indaba yesilivers.
Ngamanye amazwi uthi inhlawulo le kumele ize iyintuthuko ezigabeni zabantu abamnyama.
Kakhulu ngoba indawo abahlala kuzo mpela kulobuya ngobuthize singake ngalinikeza isibonelo nje ngolunye udaba engike ngalubona lapha kumaphephandaba lapha eDallas ngemva kokudutshulwa komunye umuntu besebenza lapho kugezwa khona izimoto eCowers lapho thi besebenza khona 25 years bese bebuza ukuthi kanti abantu vele bona baze babuthane kanjalo njalo nje ngempelaviki kwenzakalane. Abantu babike ukuthi kakula lapha abangaya khona kulezi zindawo, kakula noma mhlawumbe ngathi ama-restaurant indawo zokudlela lapha abangahlala khona phansi kubele zitulo kuphandle bejabule. So indawo abagcina beselelayo ibuya kuma nje phandle lapha kumakhawa bezama ukuzijabulisa bese kuvuka udlambe.
Wona amademokrasi ngokwawo ubona evumelana yini kulokho?
Cha, akabavumelani kusegcekeni singananzelela uzana ungabona ukuthi akakhulu abantu abakhuluma ngalolu daba bakhona yebo abamhlophe abakhuluma ngalo kodwa iningi labo ngabensundu ongama direct descendants ama lokuzeni ama slaves. So kuyindaba impela ehluphayo kakhulu ngoba kubonakala ngathi nxa lungaphathwa lolu dabo luvunyelwe kangako umnotho walabo esingathi bona bathola inzuzo esingaphecelezi abelungu bona ngathi umnotho wabo ungathi unganyikinyeka kancane ngathi ngiphecelezi bayesaba nje icompetition lokuthi nxa bengani kusinganikezwa ama equal opportunities ama equal resources kungatshintsha umnotho wabo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Ichelinga mtunjambi la mfulela ngingene Fulela matamsa Ichelinga mtunjambi la mfulela ngingene Fulela matamsa.
So kwisikhathi sokwelula imizimba abanengi selivukile siyabona lisibukele enkundleni ye-Facebook sikhangele kulo sisemhlabeni mtakathixo bayana. Uthi wena sesivuka ngenhlupho zika Obert Masaraure kambe bamuse ngapi? Uyaqhubeka njalo lapho uBhayana uthi kodwa silusizi ngoteacher bethu kubuhlungu. Usikhumbuzo mlalazi uthi wena tomukisa bakalanga bose kubulilima bakalanga mobuyisiwa na mlalazi ndidumani. Makathio Kelechi nase utuena bamukachini Tim Hlabangana utuena amavuko bakithi lani lati siyalivukisa siyalibulisa.
Habale malega ti bai funa ganjan. Dijele ga tuja bilam funela la ninge. Dijele ga tuja funela la mi. Ami ye funi ma, ma. Uti nye keli ma. Ami ye funi ngegele.
Ichaheli tala idlozi uJays Marabine ehlabela ke kamnandi lapho ngengoma ehlabela ke sigqibela uhlelo esithi litshe likantungamile mvulela ngiyadlala uti litshe likantunjambila. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atus, umnumzana uBert Masaraure uthunje ngabantu ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana ezedluleyo besetheswa icala lokuqoqa umvukela bazamiswa emthethwandaba namuhla. Kwaneleke okwalamhlanje okwamanje likhumbule zikhona izakusihlwa ngu-half past seven olivalelisayo ngontungamilinkomo asidibeni kwezekuseni njalo ngu-half past six kusasa litshone kuhle.